sokusobala ngenxa sikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana bezele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvulwa kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane esikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sokuzamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi nabafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzaliyenza lisithini. Nanku phela ubonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Namba ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise, bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo iqhubekele phambili. Kanti-ke nokuxoxisana nohulumende enhlalakahle yababalisi, enhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusiya phambili, bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikolo zivalile.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube le mizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusilelayo okumele sikukhangelisise sixoxisane nabazali sonkeni ukuthi kambe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni. Sizazi ukuthi noma linothe kangakanani ilizwe, kalikho esekela ukugcwalisa wonke.